Soko isika disendaba ku VOA Ndebele.
Divana kwezekuseni mthwakazi ngomvulo mhlaka 1 kuLwezi 2021 igama ngontungameli Nkomo. Nanzi ezihamba phambili.
Asikhangelelanga ukuthi kube lenguquko eziya ngaphi. Esikukhangeleleyo ukuthi Johnson uzakhumbuza uMnangagwa ukuthi kabuse ngendlela efaneleyo.
Umongameli Mnangagwa usengilandi emhlanganweni we-United Nations okuhlaziya udaba lokuguquka komkhathi owe-COP26.
Silakile sizamile ukuliqinisa besilele khona ngale silindile. So silethemba lokuthi hayi intswela boya kasozi bathinda kwanja bayafinyelela kuyana indawo.
Inhlanganiso yeibheji likaZulu isifake elinye njalo ilitshe lesikhumbuzo sabantu ababulawa yigugurawundi eBhalakwe kulandela ukutshontshwa kwamathe amabili. Inkokheli yezaphu entsha ithi izasebenza nzima ukuze ibandla leli linqobe kukhetho luka-2023. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe oyedwa nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kutholakale abangamatshumi amabili lantathu 23 belo mkhuhlane lo. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lo mkhuhlane bazinkulungwane phose ezine 3,888. Abahlatshwe esibili bedlula inkulungwane ezine 4,417. Inani lasebebulewe yilo mkhuhlane selifike kunkulungwane phose ezinhlanu 4,678. Kuthi asebetholakale belawo sebeku 132,977. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukwele United Kingdom namuhla emhlanganweni we-United Nations okukhulumisana ngodaba lokuguquka komkhathi we-COP26. Umhlangano lo uzangenwa zinkokheli zamazwe womhlaba namuhla edolobheni le-Glasgow eScotland ezigoqela umongameli Joe Biden weMelika zibonisana ngokuthi udubo lolu olwaziwa ngokuthi climate change ngesiNgisi lungalungisiswa njani. Umnangagwa utshele abasekeli bezanu PF ngomgqibelo ukuthi ulakho ukuhlangana lomkhokheli weBhilithane umnumzana Boris Johnson bexoxisana ngobudlelwano phakathi kwamazwe omabili. Ngokwakuqala lokhu phakathi kweminyaka engamatshumi amabili ukuthi umongameli weZimbabwe aye kwelengilandi ngemva kokwetheswa kukamuyi umnumzana Robert Mugabe izijeziso zenotho kanye laye uMnangagwa. Siqoxelo hlaziya ezombusazwe umnumzana efihlela Ncube ngokuqakatheka kwalomhlangano.
Lanxa kuqakathekile ukuthi amazwe onke azinikele ekuvimbeleni climate change ukuguquka komkhathi, abantu beZimbabwe abakujahe kakhulu okwedlula lokho yikuthi ilizwe libe lemisebenzi, kuvuke i-economy, kuhlonitshwe umthetho, kuhlonitshwe i-constitution, kuhlonitshwe amalungelo abantu, kuqedwe i-corruption, livuke ilizwe lime ngezinyawo zalo. Bafuna i-free and fair election, bafuna izinto zonke ezibhalwe ku-constitution, bafuna kuphele ama-abductions, ukuthathwa kwabantu ngenkani, bafuna kuphele i-torture, bafuna uhulumende ohlonipha amalungelo abantu ozaqeda i-torture eze konke lokho okudingakalayo okufunwa ngabantu beZimbabwe. Kabamjahanga ke lo ofuna ukuvimbela i-climate change, bafuna ukuvimbela i-torture, ovimbela i-lawless ne-corruption phambili. Ukuhlangana no-Johnson yebo kuzabe kuyinto eyenzeka ngemva kwesikhathi eside. kodwa ngaphandle kwalokho akusoze kulethe nguquko uzaphenduke eizanu njengoba ehambe eizanu azoqhubeka abuse njengezanu siyayazi izanu ibuse njani kusuka ngo 1980 ngakho ke uJohnson asoze babuye la azobusa la kuzaphenduka izanu iqhubeka ibusa idilize imizwe ilibulale ingahloniphi amalungelo abantu ingahloniphi umthetho ingahloniphi lutho nje ibe izanu yona ledilizayo selokhe kwaba yiyo uJohnson ngeke afake kubo umoya omutsha inhliziyo entsha ukuthi bahloniphe amalungelo abantu bahloniphe umthetho bazaqhubeka beyizanu bebusa beyizanu ngendlela kade bebusa ngayo vele
emhlanganweni lo iwaphi amazwi esingawakhangelela kumongameli Mnangagwa
uzathefila ngale athi yena iZimbabwe izinikele ukuvimbela ukuguquka komkhathi climate change kuhle lokhuyana kodwa isikho njengoba ngike ngatsho abantu beZimbabwe ababe bekujahe kakhulu bafisa ukuthi khona lokho akukhuluma ngabe ukukhuluma ngetorture afike ngale athi yena iZimbabwe izinikele ukuthi kungasabi letorture iZimbabwe izinikele ukuthi kube lokhetho olukhululekileyo iZimbabwe izinikele ukuhlonipha i-opposition iZimbabwe izinikele ukwenza lokhu lalokhuyana abuye ngapha ekhaya azo okwenza khona lokho okufunwa ngabantu azokwenza lokho akukho azabe ekukhulumile ngani yebo kambe ukuvinjelwa kweclimate change kuqakathekile kodwa isikho kodwa okujakekile ebantwini beZimbabwe kufunakala ikuhulumende obusa ngendlela enhle esenipha abantu
alubana ethe wahlangana lo mkhokheli welebhilithane ubaba Mnangagwa njengokutsho kwakhe singabona mhlawumbe kusiba lobudlelwano kusiba lenguquko yini phakathi kobudlelwano beZimbabwe lengilandi
asikhangelelanga ukuthi kube lenguquko eziya ngaphi esikukhangeleleyo ukuthi uJohnson uzakhumbuza uMnangagwa ukuthi kabuse ngendlela efaneleyo ukuthi UK iyafuna ukudlelana leZimbabwe kodwa kuvinjelwa ukuthi iZimbabwe kayikwazi ukuziphatha ngendlela efaneleyo bazamkhumbuza khona lokhuyana okuvele kukhunjuzwa ngamazwe wonke omhlaba ukuthi yebo kahamba ama-sanctions lawo angasuswa uma nje iZimbabwe ingahlonipha amalungelo abantu ihlonipha umthetho isusa i-corruption ibuse ngendlela vele ubhalwe ku-constitution singakhohlwa ukuthi UK kayisho ukuthi ZANU-PF kayibuse njengendlela ye-constitution ye-UK ithi ZANU-PF kayihloniphe i-constitution yeZimbabwe lokho kakudingakali lokuthi baze bakutshelwe i-UK bekufanele ukuthi ngabe bayazenzela bona ngakho uJohnson ngeke aguqule lutho ngasoze angibona ukuthi uzakhuluma izinto ezintsha ezingasizo lezi esivele sesizijwayele ukuthi iZimbabwe kayihloniphe umthetho lamalungelo abantu
umnumzana efidlela Ncube uhlaziya ezombusazwe kusenjalo amazwe athuthukileyo akumanyano we-G20 agqibe umhlangano wawo wokuhlaziya udaba lokuguquka komkhathi lolu kwele-Italy izolo iinkokheli zamazwe angenele umhlangano sigoqela umongameli weMelika umnumzana Joe Biden oweBhilithane umnumzana Boris Johnson loweFrance umnumzana Emmanuel Macron umhlangano lo uvumelene ukuthi amazwe athuthukileyo la akaseyikusekela inhlelo zokusetshenziswa kwamalahle emazweni asathuthukayo ngoba ukutshiswa kwamalahle ngendlela yokuphehla amandla kagetsi kungenye yembangela yokuguquka komkhathi inhlanganiso ye-ibhethu likaZulu ithi isifake elinye njalo ilitshe lesikhumbuzo eBhalagwe lapho kwabulawelwa khona abantu abaningi ngesikhathi seGugurahundi ngokwesithathu ukuthi inhlanganiso le iyenze lokho kulindawo kulandela ukutshontshwa kwamanye amatshe eyayiwafakile lenhlanganiso ithi iphakathi kokuqoqa ukuyabisela ilitshe elifanayo enkabazwe lalo elantshontshwayo sibuze umqondisi walenhlanganiso umnumzana Mbuso Fuzwayo ukuthi bathethe manyathelo bani ukuze benqabele ukuntshontshwa kwelitshe leBhalagwe leli
silakile sizamile ukuliqinisa besilele khona ngale silindile so silethemba lokuthi hayi inswelaboya kasoze zaphinda kanjani zafinyelela liyani indawo
izinduna iziphi ebezikhona njalo zitheni zona
induna othazikhona kube ngochifu wendawo uchifu Magwego Fuyane kube ngochifu uMathema kube lochifu enkayi ezinye zisuke zabambeka ngezizathu ezijiyeneyo okukhulunyiweyo kakhulu engubambileyo ukuthi ngudakamela okhulume ngesehlakalo sokuthi kulusizi ukuthi silapha ngemva kokubana kube lemonakalo embili yokutshontshwa kwamatshe akakhangelelanga ukuthi kube lomonakalo wesithathu ekhulumela ekutshontshweni kwamatshe nokubana abantu kuqakathekile ukuthini sikugcine khonokho ngoba kuyingxenye yembali yethu okuthiwo nguMathema okhulume kakhulu ecacisa ukuthi hayi imizamo leyi eyenziwayo yena akasiyongxenye akavumelani lezinye zezinto ezenziwayo njalo abantu bebekwazi ukuthi okwakhulunywayo ngoloba kusesihlalweni lezinduna bona abanye ezinye izinduna zazingabizwanga njalo kulokunye zingahambisani lawo okuthiwo yinduna yesigaba yokuthi yena iyadana ngokutshontshwa kwamatshe one owesibili nokuthi sisendaweni leyo ebizwa kuthiwa yi-Heroes Acre so uma kuyi-Heroes Acre kuthi ukuthi abantu kufuze bezogida nge-Heroes Celebration kodwa laphana ucabanga ukuthi uma sigida laphana siyabe sigida phezu kwegazi labantu ababulawa bengalacala so uthe lokhu yena ngoba abantu babuya bayeletha umbhuqazo bengacelanga laye kaceli asiyo Heroes Acre wakhuluma lokuthi yena ufuna ukuthi indawo leyana kulabantu asebamlandayo besithi bafisa ukuthi ibe yi-museum naye uyakuvumelana lokho
iziphi ezinye inhlelo elilazo
inhlelo ziningi ezadingakala ukuthi zenziwe kuyabuyelwa khona lebhalago kuyabuyelwa esilobela kuyabuyelwa etsholotsho kuzayiwela upane kuzayiwe enkayi ukuyaxoxisana lezikhathi lezakhamizi kuyafaka amatshe kuningi okusenziwa ngodaba lwegugurahondi okufuza ukuthi sikwenze sisiya ezindaweni ezithiyeneyo ngokubana izakhamizi ziyasibiza endaweni ezithiyeneyo esilobela kufuze kubiselwe ilitshe elatshontshwayo kufuze kube namacommemoration esilobela enkayi elupani etsholotsho egwanda eplantri ejombe elowagwelo kunenye indawo lapho abantu abasibiza khona ukuthi sibe kuba lenhlelo zokufaka amatshe iba lenhlelo zokuxoxisana ngodaba lomvuqazwe lokuthi kungenziwani especially kathesi ngoba abantu bayezwa ukuthi kukhona okwenziwa ngohulumeni lezinduna kodwa akufiki kuhle ngokupheleleyo ebantwini so sizama ngayo yonke indlela ukuthi sinikeze abantu ithuba lokuthi kukhulunyiswana ngoba thina njengenhlanganiso siyakukholela ukuthi ugugura udaba lombhuqazwe lungazakelwa lungiswa umongameli nezinduna abayibo balamanxeba bengaphathekanga bengazange baba nelizwi lokuthi kulungiswe njani
uMnumzana Mbuso Fuzwayo ngumqondisi wenhlanganiso ye-Ibhethu likaZulu umkhokheli wezaphu omutsha uMnumzana Sibangiliswe Nkomo usekhuthaze abasekeli bebandla lakhe ukuthi bebambane ukuze benqobe ukhetho luka-2023 uNkomo oyindodana kamuyi uMnumzana Joshua Mqabuko Nkomo wethule amazwi la ngempelasonto kulandela ukukhethwa kwakhe kuKhongresi yaleli bandla eqhutshelwe koBulawayo sixoxelo khethwe ukuba ngunobhala jikelele waleli bandla uMnumzana Mthulisi Hanana
ukukhethwa kwami kubandla lezaphu kuyisiqiniseko esokuthi izaphu isiqale umsebenzi wokuthi abantu abatsha labo babonakale bephatheka ukuze ibandla kube libandla elikhangayo ebantwini abatsha okumele bavote so hhayi okwesibili ungananzela ngesikhathi ngikampena bengifaka imbu wono ethile ngifisa ukuthi ngiyenzile uzaphu uvotelwa kwami kutshengisela ukuthi abantu imbono yami bayithandile ukukhokhela esihlabo bukazaphu ngisinananzelela ukukhokhela obutsha abantu bebesithi uzaphu iparty yamaxhego kodwa kathesi ngenxa yokusisibone sokunabantu abatsha asebekhokhela abantu bonke abavotelwe ezulu bahlanu abathathu bakhona singabantu abatsha ukutshengisela ukuthi uzaphu sezimisele ukugijima indlela emangalisayo esebenzisa abantu abatsha abadala abazaba besi nanda isikhuza isincedisa isiphathisa
iselilalo yini uhlelo lokulungiselela ukhetho
kule zidube zile zinakano esi singasene isangu uzinza ingwa kuchi besilinde ukuthi i-Congress ibe khona uzaphu lo khona uzaphu ozancintisa ngendlela emangalisayo ngendlela yesimanga nxa sasikhangele indaba zokhetho luka 2023 kukhona okuhleliweyo kodwa ubukhokheli obutsha lobo obungenileyo kumele kuhlale phansi kuhluze kuvumelane kutshengisane lo mkhomba indlela ukuthi siqonda ngaphi
abasekeli bebandla kuyini abathembisa khona
engikuthembisa abalandeli bakazaphu labasekeli bonke ukuthi iparty yabo baba bethu isivukile ngibathembisa ukuthi sizasebenza ngendlela emangalisayo sizanqoba izaphu ngo-2023 zathola ama-seats abantu abatsha bazabuya labo bazosekela leli nhlanganiso ngibathembisa inhlanganiso ehlelekileyo ngibathembisa inhlanganiso ekhangayo ngibathembisa inhlanganiso elamandla inhlanganiso ethonda abantu lokuthi njengoba kube abasikhethileyo sizabalalela sizathatha le mbono yabo sisebenzise ukuze sisebenze sonke ukuwina ama-elections lo zaphu angena embusweni
umnumzana Mthulisi Hanana ngonobhala jikelele webandla lezaphu Seli kubonile na ukusemaphephandabeni iKroniko ithi sokuqhamuke umkhuhlane womvimbano kobulawayo wona osuhlasele abantwana abaningi umsakazo weZBC uthi kulabaprofita besonto yeJoade Masowe wechishano abayisishiyangalombili abagalule bafa ngesikhathi sompapathiso emfuleni weHungumo eRushinga ngomgqibelo Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Hey, sarbona sarbona lapho uzuze seven mina abantu abanze kama shumba. Edipen umtoko mangu tanyeli. Bona para ngizobungela lomo lobona limoyo eshowu same esiduzana lapha ngkafe. Ngiyele kwani afike esikoto ngizobingela lo sasobana ukhulu wami. Sona sobana nokugola. Anseleng iphezulu kwelayo ngiqhabukanya khona usalizwe kwamfana salizwe nyobengelela hlobo sami sikhulu ngiyeqele ngangale kwangifona ngithi uncube ekhonini umfundisi wami laye khonapho nyambingelela hlobo zami awu bravo kakwekhala phana ngiyabonga lonke hlobo zami sekhaya emashiwa ngizobengela abantu abamngakhulu ekhaya logogo okhalephi emashumba emalayinini kwabaya edipeni ime kuma emutanyeli
awonani msakazi ngiyamakala utarumbela ncesithi uticha umakile so angeke uthi yena ticha lapho phambanisile yikho omunye wathi lapho ezimbabwe icorona yasozeifike lapha enguminista khonapho esithi yasozeifike ngabantu abamhlophe uticha thina sabadola babebhemigwaye babethatha amabhuku abantu abesikolo bedabule sibili bedabule bebhemiligwaye so lo muntu wabuyayo lo urapato wangkhona uyafanana loticha wayedabula amaphepha lalo wayesithi corona ngabantu abamhlophe ikhona ozabalungisa uNkulunkulu kanti sokubuya udwane wangikhona lo sesidila lokhu lalokhu hayi sikho lokhu uthisha uyakwazi sokubhenela iphepha lomntwana wesikolo
sanibonani sanibonani basakazi abahle sibonga Studio 7 ukuthi ngaso sonke isikhathi uma sinokumamela iindaba zezimbabwe sesimamela kuyona Studio 7 ngokuba iletha ngokungachelile ngiyazi ukuthi akukho lula kungena ku-Studio 7 ukuthi uma usenda ama-meseji ngoba sibaningi sifuna ukuletha imibono nesihlisekela ukuletha imibono sengathi i-Studio 7 ingaba nayo indlela yokuthi yingeze uhlelo lokuthi abantu balethe imibono sebesithanda ukumamela ama-voice abantu bekhuluma lokhuyana nalokhuyana izikhalazo zabo kuyakhuthaza njalo kuyancedisa imibiko eyabe ilethwa ngabantu izinto zabe senzakala kwezinye indawo abantu zifihlakele so i-Studio 7 yakuncedisa konke lokho so kuyasikhalaza ukuthi sengathi abaphathi behleli bengayengeza leso sikhathi cishe sibe every 10 minutes abantu beletha ama recording abo sikwazi kumamela into leni ya siza kakhulu 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 mbuye ngidlulele lapha na kulaba abathi ama veteran abathi bona balwele inkululeko ngithanda ukubahalalisela ngiyabahalalisela kubhekke yabule ukuthi babotshwe bayefakwa ejele ukuthi babuya nezwe babahleli bayacelebrate sonke bebeyecelebrate laphana yilapha kumele bayecelebrate khona emajele ngoba deserve ukuhlala ejele waye ngikusho lokho iZambia uma iceda ukwenza ama-election kuqeda ukuyina i-opposition kwenzakala uspokesperson wama-war veteran ukuthi yena lokho kwenzakala iZambia ngeke kwenzeke eZimbabwe abasoze bevume ukuthi i-opposition ibuse yikhona lokho ekungavumi kwabo okunikeza iparty ebusayo amandla ukuthi uma belethe izikhalazo zabo bebabambe bebabophe bevisa sengathi bengabashaya kakhulu ngiyabonga
Sanibonani bantu be-Studio 7. Ngilibingelela ngisematopo, emaphisa, ebhalagwe lapho kwagqitshelwa khona, okwafakwa khona abantu abangagqitshelwanga kuze kunamuhla. Ngizwa uCharumbele ekhuluma zakhukha ngani angasukela eChaya uTendai. Kanti waye nxa bekhuluma ngezithiso zenotho kungena lo wabuye wazokhuluma angatyeli iqiniso kupresident ukuthi ilizwe leli lifune eyalo imali. Ilizwe lingama njani ngemali yamanye amazwe. Yikho bazabe sebehlala becaphulana labanye abantu begqibela abanye abantu bengafanga ngenxa yokuthi bona bayehlule kulungisa into zabo. Sifuna imali eZimbabwe bekhona 40 years izani uyibusa ilizwe lingelamali abantu besebenzela ukugqila sicela ukuthi khona okokulungisiswa
njani basakazi be-Studio 7 nabalaleli bonke yami namfo ukhuluma ngendaba yama-sanctions lokuthi izanu ithiuchamisa ngiyocela ama-sanctions e-America lately kapha iZimbabwe yafakela nina ama-sanctions yafakelwa nina ama-sanctions ona la ukhula ngokuchamisa nje uthethe kathesi ukuba ngu-president ama-sanctions wavele kho athole khona kunini iZimbabwe yafakela ama-sanctions ongana amangaliso ukuthi hey ama-sanctions uchamisa ngiyowacela asabe promisiwe yini ukuthi ama-sanctions lawo azakhutshwa babethenjisiwe yini kathesi abantu besifazane bayahlukuluzwa abanye bayashaba adaptwa khona futhi yakuzwa but bona bezano bayala bathi yamatrix ayenziwa abantu be-MDC Alliance khonapho uzobonela khonapho phakathi kuzano PF kulabo mama umama beze behlukuluzwe kangaka shuwo hayi into le isiphambili le izano PF siyehlule shiye mayiyehlule iyehlule izano iyehlule iyehlule ayehlule shiye
labo bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Umsakazo we-Voice of America ubika ukuthi isithunywa se-United Nations uVolker Perthes uhlanganelo bengumkhokheli kahulumende weleSudan ogenqulwe libutho ngeviki edluleyo umnumzana Abdallah Hamdok. I-Associated Press ithi unobhala obona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken uhlanganelo sowabo weleChina kwele Itali isolo bezama ukuqeda ukufuthelana okukhona phakathi kwamazwe omabili. Singene kudaba lweMelika. Umongameli Joe Biden uselutshaye indiva uphenyo oluveza ukuthi liya likhuphuka inani lesizalwane zelizwe lakhe ezithi uyehluleka umsebenzi. Ekhuluma eseRome kwele Itali izolo ngemva komhlangano wamazwe athuthukileyo owe-G20 uBiden uthe ukwehla kosekelo lwakhe akutsho lutho ngoba kuyinto ehlala isenzeka kubo bonke abaholi beMelika. Uthe lanxa ebhekane lenkinga ezithile ekhaya, uthole usekelo olukhulu emhlanganweni lo. Abakhokheli bamanye amazwe bakwamukela ukuthi iMelika isibambe iqhaza kundaba zomhlaba, hhathi lokho okwakusenzeka ngesikhathi sikamnumzana Donald Trump. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esilwela amalungelo oluntu esihlala eMelika, umnumzana Gary Twala Jackson.
Indaba kamnumzana uBiden isobala isegcekeni. Abantu bebemthembile kakhulu ngesikhathi ekhankasela ukuvota, kanti bebelethemba ukuthi uzoba ngumnumzana ozangena enze izinto kahle, kodwa izithembiso zakhe eziningi azenzile kusukela engena kakazigcwalisi. Uqakathekise ukuphikisana lezi nqumo imisebenzi eyenziwe ngumnumzana uDonald Trump. Ngakho ke lokhu kwenza ukuthi abantu abaningi bangathakazeleli ukubusa kwakhe. Yikho sibona abantu lapha sebeze bekhuluma bhadla, bekhuluma amanye amagama esikeze siwakhulume lapha emsakazweni, kodwa bethi hayi uBiden kahambe kasisamfuni. Kanti-ke futhi ngibona ngathi kubi akukhulumileyo ukuthi athi amapholo kasebenzi, ngoba yena ngokwakhe bewasebenzisa ngesikhathi ekhankasela ukuthi abotela abo ngumongameli, bekhipha mhlawumbe phela ama-statistics okuthi iningi lakhe liyamthanda, besebenzisa wona lawo mapholo. Kambe namhlanje ngoba amapholo lawo asesetshenziswa kuye, ngithi asesetshenziswa against him, usengathi yena kawasebenzi. Namhlanje ngibona ngathi lapha uswele mpela indlela angazilwela ngayo, kodwa hhayi kusobala mpela ukuthi akasathandeki, usehlulekile njengoba nathi sizibonela sihlele kulona leli lizwe.
Uthi uBiden iMelika isibuyelile esikhundleni sayo sokukhokhela amazwe omhlaba idlelana lamanye amazwe, hhathi lokho kwakusenzakala ngesikhathi sikaDonald Trump, lapho iMelika eyayisihlehle nyovana ikhangele okwenzakala phakathi kwayo kuphela.
Khona vele umongameli oqakathekisa ukuthi ilizwe leli kube yilizwe elikhokhela amanye amazwe emhlabeni, yinkulumo engalunganga leyo, ngoba kanti lawo manye amazwe wona kawenelisi na ukuzikhokhela. Kanti iAmerica yona yabe kwambani ukuthi ibe yiyo ekhangela amanye amazwe? Ilizwe lizofanele ukuthi lizikhangele, mhlawumbe iregion ngeregion kufanele ukuthi izikhangele, hayi ukuthi kube khona ilizwe elizivela lona efuna ukuzithaya isuba lithi thina yithi esikhokhela la. Kanti ungananzelela-ke umnumzana uTrump uzamile kakhulu ekuthini alungise indaba zalapha ekhaya, i-domestic issues, owangaphandle akuthiye lapha. Kodwa nango-ke umnumzana uBiden lapha ngibona ngathi umsakazi uyawahulula ngokuthi sibuyele kusikhundla sasokuthi busa amanye amazwe, ngoba singaphohli ukuthi emalangeni adlulileyo sibone bephuma sokunzima e-Afghanistan laphana bechayiwe ngama-Taliban, bakhona khathi esekhaya lapha. So ngibona ngathi hayi ngamanga lawo ngamazwi nje awuzitshaya isifuba, ngamazwi nje awokuzama ukuthi avikele i-image yezwekazi le-America lo mbuso wakhe. Kodwa-ke nje sibona nje abantu abaningi abasebandleni lakhe labo mpela sebekubeka sobala ukuthi hayi umnumzana uBiden asakufuni, wehlulekile, wayehlakaniphile emkhankaseni, wacila abantu ngamazwi ekhuluma izithembiso, asehlulekile ukuzigcwalisa, wanikezwa ithuba. Yisi sikhathi osifanele khona ake afeze-ke izithembiso zakhe lezo kuyehlula. Ngakho ngithi hayi mina ilizwe le-America angiboni selibuyele lapho, lingabe lilesifiso sokuthi libuyele lapho, kodwa isifiso esingalunganga ngoba yikuba yisikhwaza phela lokho. Kanti-ke nje umnumzana uBiden amazwi lawo akhulumileyo kakusikho mpela, uyaphosiswa.
Umnumzana Gary Twala Jackson isizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika. Abasekeli bakaBiden bona bathi ukwehla kwesekelo lwakhe akubethusi, nanku kakafikisi lo mnyaka owodwa nje engene embusweni. Siziphethe ngebezihamba phambili. Umongameli Mnangagwa useNgilandi emhlanganweni we-United Nations okuhlaziya udaba lokuguquka komkhathi owe-COP26. Inhlanganiso ye-Ibhethu likaZulu isifake elinye njalo ilitshe lesikhumbuzo sabantu ababulawa yigugurawundi eBalagwe kulandela ukuntshontshwa kwamatshe amabili. Inkokheli yezaphu entsha ithi izasebenza nzima ukuze ibandla leli linqobe kukhetho luka 2023. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona eza kusihlwa ngo 7:30 na asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo 6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.